Okokuqala esingakubeka kube mgceke ukuthi ikakhulukazi abantu abavame ukuthi babe duze laye uhulumende noma ngithi duze laye umongameli ngabantu esibabiza sithi ngama first beneficiaries awumbuso okungangokuthi akudingakali kakhulu bekungela sidingo esikhulu kangako esokuthi kube ukuthi sekuyibo njalo ababebeqoko ukuthi bangene kwama positions ikakhulukazi ama positions lawa akhangelelwe akhangelelwe ukuthi a very influential ku elizweni ngoba nxa ukuba khona kwabo already noma ukuthi bengelawo ama position already ngenxa yokuthi nje base ngaphansi komdeni oyiyo ophethe ilizwe ingakho bese bangabantu ukuthi ama first beneficiaries awombuso kodwa ke nxa sebebuya njalo sebebuya sekusiba yibo futhi asebeqotshwa ukuthi babuye bangene kuma position la sokutshengisela sengathi ilizwe leZimbabwe alilabo abanye abantu abakhalipileyo abangasetshenziswa noma abanye abantu abathembekileyo abathembekayo ukuthi abangahamba bayongena kulezo zikhala abengenza ukuthi basize uhulumende ukuthi andlondlobale.
Kodwa ke bakhona abathi abantu laba abakhethwa nguMnangagwa abayizihlobo kumba abangani bakhe ngabantu abaqeqetshileyo njalo abangenza umsebenzi ngemfanelo okugoqela lo mntanakhe undodana yakhe kunye lomzukulu. Ungathini wena ngalokho?
Sokungenzeka kube lento efanayo njengalokhu esikubonayo kholoko esikhuluma ngako kathesi kusenzeka njalo kuqhubekela phambili kweminye imibuso ezayo ngoba kwesinye isikhathi eziye izinto bayazikhangela bazikhangele besuka lazemuva ngikhuluma ngobuholi babe sebefunda lokho okwenziwe ngama predecessors yabo bebe sebecabanga ukuthi bona laba kathi sebengakwenza njani esazi ukuthi kona nxa ukuthi mhlawumbe asithi nxa kuyikampani ukubusa kwekampani lokubusa kwelizwe ngibone ngathi kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba nxa kuyikampani ikampani usungathi mhlawumbe usungafaka abanye abantu mhlawumbe usenzela ukuthi mhlawumbe nxa ungathembi abantu osebenzela labo ngoba sithi maybe laba ohlobane labo abengenza ukuthi abengenza ukuthi usebenze kuhle labo kodwa ke nxa sesikhangela into yelizwe ngoba ilizwe nxa usuvele wathi usungumthungameli usungumkhokheli welizwe sokufanele ukuthi ukhokhele wonke umuntu ophakathi kwalelo lizwe ilaloba ukuthi uyabe njani kodwa kuyasofa ukuthi utshengisele ubuqotho bakho njalo utshengisele ukubethemba ngokubeseka ngokuthi ubafake kulawo ma-positions. So ke kungenzeka ukuthi singaphinde sikubone njalo khona lokho esesikubone kathesi.
Manje ngokubona kwakho kuzenziwani kwela kusasa sokulomunye uhulumende omutsha? Asoze sibone na sokulisiko lokuthi umongameli uyahlala ekhetha izihlobo labangani?
Njengoba njilo kwabugande phambilini ukuthi okukhona ukuthi ilizwe kufanele ukuthi litshengisele ukuthi liyethemba abantu balo njalo liyethemba abantu elibaprojusayo from ama-universities okungangokuthi bekungabe kuhle nxa ukuthi uhulumende engatshengisela inclusiveness noma mhlawumbe ayithathe abantu abadlala lezo ndima noma abafake kulawo ma-positions kungabi ngabantu abaphuma ngaphansi komdeni wakhe njalo kungabi ngabantu aba-directly related kuye ngoba lokuyana kuyabe sekuyile infringement njalo kuyabe sekule kuyasekulokuphambana kwamakomishi okuyabe sekusenza ukuthi kungasasetshenzwa kuhle ngoba even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma-departments akekho oyabezenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they're directly linked to the president.